siphila kile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile so silethemba lokuthi hayi inswela boya kasozi zaphinda kanjani zafinyelela liyani ndawo
izinduna iziphi ebezikhona njalo zitheni zona
induna oda zikhona kube nguchifu wendawo uchifu Magwego Fuyane kube nguchifu uMathema kube nochifu Enkayi ezinye zisuke zabambeka ngezizathu ezijiyeneyo okukhulunyiweyo kakhulu engubambileyo okuthiwe ngudakamela okhulume ngesehlakalo sokuthi kulusizi ukuthi silapha ngemva kokubana kube le monakalo embili yokutshontshwa kwamatshe akakhangelelanga ukuthi kube lo monakalo wesithathu ekukhulumela ekutshontshweni kwamatshe nokubana abantu kuqakathekile ukuthini sikugcine khonokho ngoba kuyingxenye yembali yethu okuthiwo ngumathema okhulume kakhulu ecacisa ukuthi hhayi imizamo leyi eyenziwayo yena akashiyo ngxenye akavumelani lezinye zezinto ezenziwayo njalo abantu bebekwazi ukuthi okwakhulunywayo ngoloba bosesihlalweni lezi nduna bona abanye ezinye izinduna zazingabizwanga njalo kulokunye zingahambisani lawo okuthiwo yinduna yesigaba yokuthi yena iyadana ngokutshontshwa kwamatshe 1 okwesibili nokuthi sisendaweni leyo ebizwa kuthiwa yi-Heroes Acre so uma kuyi-Heroes Acre kutho ukuthi abantu kufuze bezogida ne-Heroes Celebration kodwa laphana ucabanga ukuthi uma sigida laphana sele sigida phezu kwegazi labantu ababulawa bengalacala so uthe lokhu yena ngoba abantu babuya bayela ukuthi umbhuqazwe bengacelanga laye kaceli asiyo Heroes Acre wakhuluma lokuthi yena ufuna ukuthi indawo leyana kulabantu asabamlandayo besithi bafisa ukuthi be yi-museum naye uyakuvumelana lokhu
yiziphi ezinye inhlelo elilazo
inhlelo ziningi ezadingakala ukuthi zenziwe kuyabuyelwa khona lebhalago kuyabuyelwa esilobela kuyabuyelwa etsholoto kuzayiwelupane kuzayiwenkayi kuyaxoxisana lezakhamizi kuyafaka amatshe kuningi okusenziwa ngodaba lwegugurahondi okufuze ukuthi sikwenze sisiya ezindaweni ezijiyeneyo ngokubani izakhamizi ziyasibiza endaweni ezijiyeneyo esilobela kufuze kubisele ilitshe latshontshwayo kufuze kube lama-commemorations esilobela enkayi elupani etsholotsho egwanda eplumtree ezombe elowagwelo kuningi indawo lapho abantu abasibiza khona ukuthi sizokuba lenhlelo zokufaka amatshe iba lenhlelo zokuxoxisana ngodaba lombhuqazwe lokuthi kungenziwani especially kathesi ngoba abantu bayezwa ukuthi kukhona okwenziwa ngohulumeni lezi nduna kodwa akufiki kuhle ngokupheleleyo ebantwini so sizama ngayo yonke indlela ukuthi sinikeze abantu ithuba lokuthi kukhulunyiswana ngoba thina njengenhlanganiso siyakukholela ukuthi ugugura udaba lombhuqazwe lungazakelwa lungiswa umongameli lezinduna abayibo balamanxeba bengaphathekanga bengazange baba nelizwi lokuthi kulungiswe njani.